Umumo lapha owe COVID lama statistics angkhona ngantwa a lopsided onto the urban and city areas ukuthi abantu abahlala emadorobheni lama smaller towns baya vaccinatewa but singathi city puchambijana sisiya kuma rural areas ay emakhaya alapha eOhio abantu abathembi lo muthi ngoba siyakwazi ukuthi kule conspiracies ezokuthi i-government esifuna ukukontrola abantu plus abaningi bangkhona baqakathekisa ukuthi i-politics is in front of i-science. So umuntu owayebamelele uTrump wadliwa and bona ababhiliva ngayena ukuthi hhayi into lezi ezokuvaccinatewa ngeze population control and i-government ifuna ukufaka abantu ama-microchips njani njani but sibona ukuthi abantu sebegula and bathi 90% of abantu aba-hospitalized kathesi ngabantu abangavaccinatewanga. So hayi kule nkinga lapho.
Bakhona yini obaziyo abalokhe bengathembi ukuthi umkhuhlane ukhona kumbe abalokhe bengafuni ukuhlatshwa?
Engilabo abantu engibaziyo laba abangafuni ukuparticipate ngendaba lezi ezokuvaccinatewa ngoba bathi yiyo i-government control kibo. Ngiyazi lami abantu esivela labo ekhaya eZimbabwe abangakavaccinatewi bathi yindaba i-cancer, i-AIDS, lamanye ama-diseases akhona for a lot of years but akula na vaccination no anything to abate them. So bathi bona indaba aba i-government isichuchisa ukuthi abantu bahlatshwe i-vaccine. So bathi labo bazabona ukuthi kuyahamba njani. Okwakathesi abathembi ukuthi bakahlatshwa anything is gonna change. Into emangalisayo kimi labantu abaningi.